Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo Studio 7. NgoLwesine mhla ka 18 kuNkwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Philippe Jacinto Nyusi wele Mozambique yena osekwethekelelene eZimbabwe kwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezibalisa koMvimba eJujume koNdolwane lakomakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Philippe Nyusi wele Mozambique yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMuyi uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho okwakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezekazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale museum.
We would like to commend you, President Mnangagwa.
Siyathaba ukuba umongameli Mnangagwa usegcine ukubambana okwabekwa nguMashel, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo ikakhulu phakathi kwezombusazwela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lilembali yabantu abazimisele ukulwisana lendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe ngumongameli Mnangagwa yena othi eleZimbabwe liqakathekisa ubungane leMozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Itembisa ukuba eleZimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kusancedisa ekusebenzeni kwethu umlando wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalwela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyo lezandla indawo zokusebenzisa velisa uhulumende ka-Ian Smith. Kodwa isikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Mafa uthi kumele leZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana nokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi ngezano yodwa. Zanu is not Zimbabwe. Zimbabwe is not Zanu. Lokho ngithi Zanu ayisiyo Zimbabwe, Zimbabwe ayisiyo Zanu.
Incitshi kwezombusazwe umnumzana Bengezela Gumbo uthi eleZimbabwe liqakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzokwazi le-Afrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashuwa kakhulu u-ED leZanu PF ukuthi ama-all weather friends akakudala alokhe e-behind them. Ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika i-solidarity ukuthi we are behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, UNYUS is one of these authoritarian leaders that we have in the SADC region. So it doesn't change anything.
Emkhosini munye uMnangagwa uphinde wathi amazwe awezekazi le-Afrika azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentukuthuko efana lokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe omabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelano zokusebenzelana enhlangothini ezijene zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana ukwethembana nobungane. Unyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwa amaqhawe eNational Heroes Acre engagqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe. Kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathi ntambo wakhe obona ngezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umvuthu ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change. Iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni le-Victoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu lozulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu umnomzana Paulus Ntini uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa ukuthi amakhansila awedolobheni le-Victoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela abalandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe lingakuvumela khona lokho ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi-$5 and uthabele i-$5 then kusukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakha chani kweze development badala kuyasilimaza.
Umnumzana uzamani Ncubelaye ugcizelele kulokho.
Bebafumbathisa izimali ukuthi abantwana bayethenga izidakamizwa bebesebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa nemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nqe abantwana bona bezocutshwa la besiya votela kumbe bavotela ukhansili we-Falls. Akati kuncedani manje. Kutsho ukuthi laba abantu laba kutsho ukuthi kube yimpambaniso ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazanjo. Kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya mina ngiyevotela ukhansili we-Falls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela eFolosi lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, yuyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama-$5.
Ibandla le-CCC lokhe liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezibalisa kombimba eJujume kondolwane leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokhi Ncube.
Izilwane zibhokile khonapha saphela inkomo sathi tiyitiki from ihlobo lonke lelinkomo zedilisi zedakeni from khonapha kombimba yathi ukuthatha komapha siyakhona le kubojithula intombo ziphelile izilwane konke zempilo ziphele ngoba sathezi sezivela emizini ngobikomo sesisemahlangweni ngapha kumbe sezizama ukutofela ngapha siphele nzima msinkomo.
Zivela ngaphi kahle kahle lezi zilwane?
Kutho ukuthi sicabangele ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume ebutshwala. Azele simangele ngoba kwakunganazilwane kathezi zitshwale uvalo omama ndisefale betshanini ngabodilayo kumbe kazabuya bephila sikwazi.
Azikalimazi abantu yini?
Hayi, mina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduke emzini zivuka ziphandle izibaya khona lapha kwamambiyane khona lapha izibaya zivuka ziphandliwe zitojika zivukela esidakeni kunzima inga la.
Izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi?
Kazikhethi kodwa ke kakhulu inkomo ziphelile ziphelele inkomo mpela. Iqiniso elihle banengi impela manje ngabuza abantu abakhule from nje impimba umapha usiyakhona ngejithube abadala abakuphelele isibuyo ziphelile impela hhayi into yokudala inkomo kakhulu inkomo.
Ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho?
Singakwazi ngoba sinocouncil sizoba lo-chairman we-campfire ukuthi angisikhumbuze la sasike siripota kuye kodwa sake sabona kuchaywe amapicture nje phuma lawo kuchaywe impisi ezingu-4 around ngabo-January then zaziyisisi zibekiwe kodwa khonapho sizikhangele. So owakathethi kunezilwane asikabathisi kodwa labo bavumela ngabaphinde thini. Ukhansili uthi uyaripota mina nje nginomuntu ukuthi izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi yokuthi amafoni ami uyaphethe ngaphi from Blawayo zethi ngabancedisana la khona lokho bebuza ngempilo ngasuka ngisithi ayi kungcono ngilinikeze ukhansili the chairman we-campfire nginandlela lezinto engizeleze likhulume lawo bagcine ndlela eliphendula namhla labo bezibuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa besithi ukuthi sebekhulume nokhansili.
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councillor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutho ngamafitshane yikuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile izifuyo inamba nje ethize engasezwe ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts ethu kuground lo hunter wethu kuground bazama ukudinga nalezo zilwane angikwazi sibili ukuthi zicatsha ngapi ngoba siphakathi kwemngcele ye game reserve yewange le cholocho kubuye futhi lebutswana nganqanye so masi patrola kasikwanisi ukuchapa siye kulezo ndawo so sibizi sibili le community yababona bebuya belonda bedinga bebavuzisisa ukuthi kubonakeleni kulomono kalo ngapi imizamo yenziwa minengi sibili ntunga.
Lo ngumnumzana Zuleki Nyathi ukhansila ka Ward 10 ePlumtree obexoxa lo ntungamili inkomo we Studio 7 isikhulumeli sogatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority Zimparks. Umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. I-Studio 7 ixhumane laye njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan umnumzana Fumio Kishida ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu owe-The Group of Seven Summit. Umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. Inkampani yamandla kagetsi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagetsi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi somqando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Ngolandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele iParliamente, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumente olwe-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hatshi iParliamente. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyebulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe indaba yokuthi ichungwe yabe ngabantu ababotshiweyo. Ngalo okungenzakanga ukuthi besikhanye libona bodwa bengakabotshwa la ma-public office ababambileyo bahle bathiyele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusisi ukuthi sinohulumende othi nathi size segcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu angabayanga kulokuthonda kulobugwelegwele kulabahuquluziweni esasebeqanjiwe okusegcekeni sikhangele ukuthi hhayi ludaba lungasebenza kwenza ukuthi abanye bafundele khona buthi umuntu oganga izimbabwe wenziwani lele nezinye indlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele wawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi nayi-syndicate kutho ukuthi kuyigroup yabantu bona abaphezulu. So kuyinto elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacapha kakhulu kungani ebulala izimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi, vele kokuqala okuze sikuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kube freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibothela yokubana ukujikisane lombusazwe okhona, ukutshontsha utshontshe uwabheze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu, uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Esingakuzo ukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso, ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodlelela lelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodi kahulumende, kuligolide labantu beZimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy efileyo okungela i-industry ezibhedlela kwelaa mithi kanti imali ziyatshontshwa. Abantu bebekhangele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini, ngangohulumende olalelayo kumbe uhulumende owazi into ayenzayo, abuye ebantwini kube ne-commission efakwayo ibuye ebantwini ikhulumisane labantu. Abantu batsho kufanele kwenziwa labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiyacuzinda kodwa i-public ithile kuthole njalo singakhohlwa phela ukuthi ileya nto yosendo yokuqala lesi intilbhiliyoni liyani yamadamo nje
kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadibhedi dube batshontsha banenge abantu abetheswa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akulamuntu osebe wakubotshelwa khonokho. Abantu ababotshwayo ngabakhuluma ngokungavuswa kuhle, so ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile laba abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasiyazisi lapho basithetheyo ukuthi sithethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo. Hhayi akusina ukuqinisa ukuthi akunabufakazi okweneleyo. Eqinisweni vele abantu bona labana babeqintisana kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali, imali yangikhona izakuya kuzibani enyebandleni enyiyangazi. So akunanto entsha laphana. Uma ungakhumbula zimeke into zabo Henrietta Rushwaya baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angikhona aphelele nga aphelile ngoba they are politically correct. EZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani, hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi, uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Ekufanele indaba ingene ephalamende ishuthi sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga. Kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayivala indaba ephalamende and ngabe ivalwa ngo-speaker of parliament. Kambe u-speaker of parliament okwakhe kuphela agqugquzela abantu abaqoqa ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuss. Kodwa la sesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale ku-ruling party. Wayatshelwa ngaphandle ngalo ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje, ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo umnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona iParliament if sisiya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament e-aggressive iParliament ekwazi ukwenza ama-checks and balances we-executive okokuqala ifuze ukuthi vele bekungala umuntu odeza ezabuya ayistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarians ngabe sekwathethwa e-committee ezi-investigating iParliament separate from e-executive ngoba kwafuze ukuthi at-times even dophethi ilize iParliament impeache ngoba kungani kuningi i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle ubusuzibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugangokunje kusenzakala bathini ngakho.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU leyobulawayo Progressive Residents Association, esixoxe labo bekobulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngokhulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhla ka-23 kanye lo-24 Nkwenkwezi. Kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali kobulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala, uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eviki ezayo.
Sibone kuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala ngoba inezimathi ezi-affecta abafundi, kodwa lathi njengabazali sesikhathele, umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala ilenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Uqala ngekhala, too expensive, asiwakwanisi ukuhambisa ama-demands angkhona. They are too expensive. Two, kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya ohlala logogo. Akula nto zayenza, ugogo kala mali, ugogo kakwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukusane ngalolu hlelo.
Okwakuqala, i-ministry ibuye le mbuzo yabo abangafuni ukuthi kuxoxiswane. Imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. akuzange kunikezwe isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo imbono.
Yona iqondile sibili curriculum review consultation. I 2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuthi kuqashwa ngo-8 amagrupu ama-stakeholders angabantwana, angabazali, lamanye ama-stakeholders generally ama-community leaders uwadivayida njani. Abanye ubanike u-day 1, abanye ubanike khonapho-ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa-ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala, abazali bagcina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize, okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bengalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sebulimi ngoba kuya-accommodate umuntu onke. Indaba ngisithi kuya-accommodate umuntu onke okokuqala, nxa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisitsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini, igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlele 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugantshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi. Ukuthini? Umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani, nxa kungukuthi ungofaki wakwani ufida igodi lakho. Igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi ihlanyelo yakho uzayifaka khona, akufanani lokuthi ulime.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Kulabo ke abafuna abafisa ukuthi ke bezwe ezinye indaba zethu, lilakho ukuya ku-VOA News, voandebele.com.